Leyinzima mfethu, uyabona le yinto yomndeni esileminyaka neminyaka, izigidi nezigidi zeminyaka. Okubuhlungu ukuthi nje impilo zabantu eziningi sezilahlekile lapha kumahlangothi wonke amabili, awe-Palestina lawe-Israel.
Impi leyi kunsukwane ezizayo singakhayelela ukuthi kungaba lokuthi kube lokukhumisana umlotha na, kumbe ingaba yimpi engathatha isikhathi eside?
Angikhona ukuthi izaba yimpi engathatha isikhathi eside le, ngoba ungathi uyakhangela izimpi eziningi ilizwe le-Israel esethe yalilwa lamanye amazwe khona ngale esihlengeni se-Middle East. Abanganga ukuthatha isikhathi eside, ungathi uyakhangele ka-1967 kubangwa i-Golan Heights ayithathanga isikhathi eside, kube la think enye kwabango-77 uthi uyakhangela le intafathada eka-2012 zangithatha isikhathi eside. Ngoba kumele sikunanze lapha ukuthi amabutho e-Hamas wona ngokwayo lesihlenge lapha khona akondolozele i-Israel, akula indawo eziningi angaya khona, kuthi lezi khali abalazo aziningi, njalo abalawo amandla kube abangani abalamandla abangabasekela njengamangani abe-Israel abe-America. Yikho ngibona ingani hayi akusezo kuthatha isikhathi eside. Into nje engani izadonsa ukuthi njengoba sisiza kuthiwa kungani kule nkulungwane kumbe inkulungwane ezimbili zabantu ezama-Israelite ezithunjiweyo, yikho ke okuza engani ngathi kuze kumisa impilo yo, ngoba siyakwazi ukuthi empini esezidluleyo bekuthi nxa sokunjalo kuqalise nje ukukhulumana ukuthi abantu laba abathunjiweyo bengakhuluka njani. Yikho njalo kuzenza ubona ukuthi amabutho e-Israel athi hayi kumele ehambe enonyoka ngendaba ngoba ngagcina kubulawa izizalwane ze-Israel. Yikho okunye okuzaqonda okuzanceda lapha ukuthi amazwe anjenge-Israel nabo-Jordan bona abazabe besithi nxa bekhuluma la mabutho e-Hamas futhi i-America layo lapho nxa ikhuluma le-Israel izabe sithi ukuthi hayi mayuyu madoda, sokufiwa abantu abaningi lapha, sokubhizi izinto ezibasike sikhulume. Ngoba izimpi ezinje vele zona azijayelanga ukuthi ziphele sibili ngombhobho, ziyabala iy'mpi ezathiwa zaphela sibili ngombhobho ngoba abantu abanye abanjani abangali basebenjani sebehluka.
Sibone iMelika isima le-Israel, ukubona njani lokho?
Lokho angikhona ukuthi intathe kumele ukuthi ingathi iyamangalisa abantu, ngoba ubudlelwano phakathi kwelizwe le-America le-Israel uvela khatshana kakhulu, and angikhona ukuthi besingathi kathesi ukuthi kuqhamuke into enje kube kungani kuyaphambaniseka or futhi bengasanjani bengasazwanani lawo abantu ababili i-America le-Israel. Kodwa ngiyakwazi ngiyakhula ukuthi hhayi i-ANC ithangale kuyabe kulokona ukukhuluma ukuthi hhayi siyayiza indaba yakho ndoda, kodwa hhayi kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba umthetho, ngangitsho kusiyilwa kuba le mthetho ezimpini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyanandela. Singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasibomasosha ngapha e-Hamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasibomasosha e-Israel, akukho emthethweni wezimpi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo wona awulandele.
Isizwe abanye bekhuluma ukuthi impi le ilakho ukwenza ukuthi kumemetheke impi kuma-Arab nations, ukubona kuyinto engenzakala yini?
Ukuzonda kuza kuba khona kakhulu, kodwa abantu abadala abazaba khona endlini abanjani abazathi hayi ukuthi into le ingamemethekiyo phambili asiyiboneni ukuthi singayilungisa siyiqede njani phakathi kwamazwe la amabili awe-Palestine le-Israel. Angikhula ukuthi bakhona abantu kathesi kumbe amazwe kathesi afuna ukubana amazwe abo ehugwe engeni empini, ngoba asike ngikhangela ukuthi phela amazwe amaningi e-Arabhu akanda kuvela ekuthukutheleni okukhulu kukhulu okwaletha i-Arab Spring kwalandela umonakalo owayenziwa yi-ISIS. Angikhona ukuthi abantu abaningi bafuna yini bale-appetite njalyani enye impi.